Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 2 kuMabasa 2017 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lithi seliqinise imkhankaso yokukhuthaza abantu elizweni lonke ukuthi bebhalisele ukuvota.
Kuyakhulunywa phephile, kukhulunywa radio emakhaya abantu iradio kabalayo abaningi. I-voters roll lendala vele iyabe ingasasebenzi. So sikhuthaza abantu ukuthi kabahambe bayeregistra ukuvota ungaqalisa uhlelo.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isisole kakhulu kwephulwa kwelungelo loluntu emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe. Siza kuzwa eziphathelane lokholo lwesiKristu.
Ngiphethe umbhalo ohambelana nesikhathi lesi sesingena kiso, kuyisikhathi esePasika, isikhathi lapho uJesu afa khona efela izono zethu. Mbonani, kuqakathekile ukuthi sikhangele izinto ezenza ukuba uJesu aze akwenze lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lithi seliqinisile imikhankaso yokukhuthaza abantu elizweni lonke ukuthi bebhalisele ukuvota kuhlelo lukahulumende olwevota registration ukwenzela ukuthi benelise ukuvota ngomnyaka ka-2018. Umqoqi wenhlelo zaleli bandla uNkosazana Rita Ndlovu uthi kusobala ukuthi abanye abalalwazi lokuthi abasoze benelise ukuvota nxa bengabhalisanga kutsha kugwalo lo olutsha.
Leyo information vela isezihambe ebantwini bonke, ngoba abantu kuyakhulunywa emaphepheni, kukhulunywa emaradiyweni emakhaya abantu iradio kabalayo abaningi. I-voters roll lendala vele iyabe ingasasebenzi. So sikhuthaza abantu ukuthi kabahambe bayeregistra ukuvota kungaqalisa uhlelo.
Balamukela njani abantu?
Hayi, bayalamukela abantu. Khonokho ukuthi amabandla ayabambana. Abantu bayabakhuthaza ukuthi bonke bafuna ukuyaregistra ukuvota and bayakutisa khonokho ukuthi nabanye i-opposition yonke iyabambana bahambe kukhethweni benomongameli oyedwa abazamvutela esikhundleni sokuba ngumongameli. Njalo sizaba lohlelo nje iviki liyezayo lapho umongameli wethu azahamba khona kwenye i-district eyodwa angene door to door ekhuthaza abantu ukuthi kabahambe bayovota.
Selifikile yini emaphandleni belisaqalisa ngemadolobheni?
Emadolobheni sidalisile kodwa sesitshele abantu ama-structures ethu emaphandleni ukuthi kabaqalise uhlelo lonalelo. Njenge-Cholocho for example, i-Cholocho North besebeluqalisile lolelo uhlelo lokungenela abantu bebatshele ukuthi beregistre ukuvota. Ikakhulu siqala ngabethu ngoba bethu bakhona emastrakheni njalo i-membership yethu siyayazi. Kodwa uhlelo esilalo sikhuthaza wonke umuntu nokekuceleni awusoze ukwazi ukuthi oza kuvotela kuphi. Sikhuthaza wonke umuntu ukunika abantu intshukuntshu yokuthi bayovota ngoba abantu beZimbabwe vele sebebona ukuvota engathi vele kakuqakathekanga. So sihamba sibatshele ukuthi ukuvota kuqakathekile. Hambani kuzele izikhulule, hambani liyorejista ukuvota ngoba i-voters roll ezaba khona ngo-2018 amabizeni nxa lingazange liyorejista ukuvota abe engekho.
Uke wakhuluma ngokubambana kwamabandla wathi abantu lokhu kuyabakhuthaza. Ibandla lakho selingaphi ngohlelo lokubambana lamanye?
Hayi, lokho bekhuluma, lokho kukhuluma. Lokho kusakhulula ukuthi ukuhamba njani njengokuthi uyakwazi ukuthi vele amabandla wonke aphakathi kokuthi bakhulumisane. Lokho besakhulumisane.
Lo ngunkosazana Rita Ndlovu, umqoqi wenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, sixoxelaye ekobulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International Isisole kakhulu kwephulwa kwelungelo loluntu emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe. Umqondisi wale inhlanganiso ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Depros Muchena usanda ukutsho lokhu eJohannesburg ngesikhathi esethula umbiko wale inhlanganiso omnyaka ka-2016. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwenqatshelwa lokuchithwa ngocuku kokutshengisela kusemthethweni eZimbabwe kanye lokubotshwa amahlana kwalabo abafuna uhulumende abuse ngcono ngezinye zezinto lenhlanganiso ethi luncindezelo olukhulu olube khona ngo-2016. Ukubotshwa kwamfundisi Ivan Mawarire ngamacala okuzibazela ngenye izinto lenhlanganiso ethi zikhombisa sobala ukuthi awahlonitshwa amalungelo oluntu eZimbabwe. Umnumzana Muchena uxwayisa ngelithi uma umkhuba wokubotshwa okutshaywa lokuvinjwa kwenkululeko yabangahambisani lohulumende eZimbabwe kungaphelanga kuzenza impilo yabantu ibenzima kakhulu lonyaka ngesikhathi Zimbabwe ilungiselela ukhetho.
With politicians increasingly,
ohulumende bethu bengaqhubeka besenza kube licala ukulwela ilungelo lakho lokuncindezela ilungelo lenkululeko, impumela yakhona izabambi kakhulu.
Kayisiyo yodwa iZimbabwe etheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu. Amapholisa eSouth Africa asolwa ngokuqinisa kakhulu isandla ekuchitheni ukutshengisela obekukhona, kanti njalo lokuthi kulabantu abedlula amakhulu amathathu abafele ezandleni zamapholisa. Ele Angola lona letheswa umlando wokubopha labo abangavumelani nohulumende nokusebenzisa umthetho ukubancindezela. IMozambique yona isolwa ngokubulawa kwababotshelwa ukuvukela umbuso kungalandelwanga umthetho. IDRC isolwe ngokubopha abaphikisana nohulumende, kanti iSwaziland yona yetheswa umlando wokusebenzisa imithetho yoncindezelo. Ubona ngezocwaningo ehlanganisweni Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Net Sanet Belay uthi loba kunjalo bathokoziswa ukuthi ngo-2016 kube nenhlanganiso zikaZulu eziningi ezifana leThajamuka, leThis Flag ezibonakale zisukuma ziphikisana lokwephulwa kwamalungelo oluntu.
From Fees Must Fall here in South Africa to the pro-demo.
Kusukela ekutshengiseleni kwezifundi kwele South Africa kusiyafika ekulweleni inkululeko kwabantu baseGambia, abantu sebezimisele ukuphikisana lokwenqabelwa kokutshengisela okusemthethweni kungakhathalekile ukuthi bahlukumezwa ngamapholisa. Leli nyathelo lokusukuma ngesibindi abantu bephikisana lokwephulwa kwamalungelo into epha ithemba elikhulu yekusasa lezwekazi le-Afrika.
Umuchena yena uxwayisa uhulumende be-Afrika ukuthi bekele ukuthwalisa nzima abantu abakhonona ngezimo ezemazweni kodwa bachithe isikhathi belungisa okuhluphayo.
Our regions are failing to deliver on the economic front.
Sizwekazi elilezenjiwayo zemvelo eziningi kodwa akayikho intuthuko empilweni yabantu. Izwekazi elilabantu abanganakwayo elentsha engelamsebenzi.
Lombiko ogoqela amazwe edlula ikhulu lengxenye ukhuthaza uZulu emhlabeni jikelele ukuthi aphikisane laloba yuphi umkhuba ohlose unyathelela phansi amalungelo akhe. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Inhlanganiso yePopulation Services International imanyene lelwela amalungelo ezitabane kanye labathengisa ezemacansini e-Sexual Rights Center zithi ziphakathi kokudinga abantu abaphila lobutabane kodwa befihla ukwenzela ukuthi zibancedise ngenhlelo eziningi. Isiphathamandla se-Sexual Rights Center umnumzana Mojalifa Mukwele sixoxelayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kungabe kuyizimo ezingajayelekanga kodwa ke sikhuluma ngabantu abaphila emphakathini, sikhuluma ngabantu abazelwe emphakathini, sikhuluma ngabantu abangabantwa bethu, abangabodade wethu, abangabofo wethu, abangabana wethu. Singabantu sidale sehlukene sisebenza imisebenzi etshiyeneyo njalo silobulili obutshiyeneyo. Siphila ezikhathini lapho okumele imicabango yethu ikhule, ivuleke, siyakhe ubuntu bethu, sibathe sibe isizwe sinye ngokwehlukana kwethu njalo langendlela esithiyene ngazo.
Bathini abantu lisebenza kuhle, liyamukeleka abantu bazwe sisuthi lenzayo?
Azinto abantu balokhu belembono etshiyeneyo kodwa-ke baningi asebesondele bathi khona umsebenzi eliyenzayo muhle uyabongeka ngoba thina esikwenzayo kulwela amalungelo abantu singakhangelelanga ukuthi sibandlulule ukuthi ngenxa yokuthi abantu laba bathengisa ucansi akusamelanga bancediswe ngezinhlelo ezithuthukiswa impilo zabo. Thina kasibandlulule abantu ngemisebenzi langobulili. Ngakho-ke bakhona sibili abasakhethele emuva lawo amanye abahlanganiswa abangafisi ukuhlanganyela lathi. Kodwa baningi asebebuyile bezobuza ukuthi singasebenzelana njani lani njani ukuthi sihambe sikhankase sidinga abantu bobulili obufanayo ukuthi babuye bezothola amasevisi.
Lapho libadinga likwazi ukuthi bengabe bekhona abalobulili obufanayo ngoba nxa bekhona kungani bengazibuyeli.
No, sibadinga ngoba sikwazi ukuthi bakhona njalo sikwazi ukuthi ezindaweni eziningi lapho abantu abathola khona uncedo bayabandlululwa, bayaqhotshwa, bayabothwa, abavunyelelwa ukuthi bathole inhlelo ezibaphathisayo. Ngakho abantu bagcina beswela ukuthi baye na. Sekudingakala-ke abantu abazaphuma babakhankasele babatshele ukuthi kulezi ndawo lapho lingathola khona inhlelo ezingelabandlululo. Yikho ngikhuluma ngokuthi siyabadinga ngoba babuyele emuva bacatha ngenxa yokuthi abaningi babandlulula. Abaningi bebakhangelela phansi, abaningi bebenza imihlekisa kumphakathi. Nasineke sikhuthaze abantu ukuthi babe yinto abangayisiyo. Sikhuthaza abantu abavele bakhona bephila ukuthi babuye bazothola inhlelo zokuthuthukisa impilo zabo. Akukho muntu namhla ongavuka umsakazi umtshele wathi abe yinto angayisiyo yona.
Bakhona abathengisa ucansi, abobulili obufanayo.
Kuhlelo lokuthengisa ucansi besingakahlangani labo kakhulu kodwa kuhlelo lolo esilenzayo le-PSI siyanikeza amakhondomu siyanikeza i-lubricant uhlelo lokuthi abantu bavikeleke nxa besiya ecansini kumbe bathele ucansi oluvikelekileyo.
Lo umnumzana Mojalife Mukweli siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi kanye labayizitabane e-Sexual Rights Center sixoxela ekobulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo okhulumayo nguMike Hove ongumsakazi ozabe ethatha isikhundla sikantungameli Nkomo. Kulo msakazo wabasakhulayo siqala namuhla. Namhla ngizabe ngiphatha udaba mayelana lohlelo lukamongameli welemelika odlule umongameli Barack Obama ongaphansi okwesihloko esithi Mandela Washington Fellowship. Sifuna ukuzwa ukuthi uhlelo lo selusize umphakathini ikakhulukazi thina abasakhulayo abayizalwane zeZimbabwe kanjani. Ukuze ngiphathe lolu daba ngibe le nhlanhla ngaze ngathola ithuba lokuxoxa lo Buthelezi Khosi Nyathi ongumunye owaye kulolu hlelo njalo ongumphathi owaye amagugu International Heritage Center kobulawayo. Masizwe-ke ukuthi unyathi utheni.
Ngiyabonga Hobe, kunjani ngapho?
Ah, siyazama. Kunjani ekhaya?
Hayi, ekhaya kukahle izulu vele sina nje sokulihlobo siyavuna sidla amakhomane kumnandi kunjeya. Uhlelo lolu lwasungulwa nguhulumende waseMelika ikakhulu umongameli osanda kuphuma esihlalweni uBarack Obama yena owayezimisele ukuthi anike ontanga be-Afrika abaleminyaka ephakathi kwe-20 le-35 ukuthi baye kwele Melika bafakwe emakolishini awemfundo ephakemeyo okwama ziki ayisithupha befundiswa ngobukhokheli obuqotho lezinye nje izifundiso ezimbalwa kodwa kuyisiqoqela kakhona kuyibukhokheli obuqotho.
Lapho ubuphila la kwele Melika wafundani njalo uhlangene lobani ongathi imfundo yakho njalo izenzo zabantu laba seziyasiza umphakathini kobulawayo ikakhulukazi abasakhulayo?
Okokuqala bese ngivele ngakuthinta ngamafitshane yibukhokheli obuqotho. Okunanzelelwayo ukuthi ingqubekela phambili e-Afrika ingani yasilela ezikhathini eziningi ngenxa yobukhokheli obungekho qotho. Ngithe ngiphenduka nje ngaba lethuba lokuthi nginxuse omunye umama oyingcwethi kwezokulondolozweni kwamasiko wenelisa ukuthi abuye eZimbabwe wazoncedisa amagugu International Heritage Center emsebenzini ewenzayo. Okubalulekileyo kwezinto eziningi azenzayo lumama azabuye ukuthi wasincedisa ukuthi sisungule i-strategic plan ngenxa yobungcwethi bukamama lo owabuyayo ngemva kokuthi ngihlangane laye kwele Melika ngomnyaka ka-2016 wabuya wasincedisa ukuthi senze lolo gwaliba elilo eseliza sithengisa ukuthi kadivele kusukela ngomnyaka ka-2017 sisiya ku-2020 yamagugu yona iyabe isenzani ikwenzanjani lobani ukuthi kuphumeni
kwele Afrika silala uhlelo esingathi luyalinganisa lo lohlelo lukamongameli Obama elungaphansi kwesihloko esithi Tony Elumelu Mentorship Program. Ngombono wakho, kubalulekile okungakanani ukuthi thina izizalwane zezwekazi le-Afrika sibambisane sibe lohlelo olunjalo?
Mina vele oluka Tony ngiyaluncoma kakhulu ngoba sokulokumemetheka kohlelo abaluthi African Philanthropy, inzalo ye-Afrika isipha imali yayo enhlelweni eziningi ezokuthuthukisa i-continent yakithi. Uyazi ye kuyinto enhle sibuluthi singontanga abayi 1000 sithathwe emazweni atshiyeneyo siyedlala kwele Melika amaviki ayisithupha. Ye kumnandi sidala ubudlelwane, kodwa emoyeni kuyabe kuthophela hobe. Ngiyabe ngifisa ukuthi mina kube lo hlelo olunjalo lusekelwa ngohulumende bakithi kwele Afrika.
Ngibe lenhlahla ngaze ngathola ithuba lokuxoxa lo munye osakhulayo laye owaye kulolu hlelo ongumqondisi obona ngokuhuga abathengi eZimbabwe National Chamber of Commerce, umnumzana Velile Dube. Laye uDube uthinta indaba ezichiyeneyo ezixoxisa nalolu hlelo. Masizwe ke ukuthi uthen bekunjani ukuhlangana lo umongameli Barack Obama?
Hayi, bekuhle kakhulu amanga amabili. Njoba limbona ku-TV akufanani lokumbona sibili face to face. Indoda sibili lamazathileyo iyakwazi ukukhuluma and he really inspires a lot. Angifuna ukuhamba amanga. We all left feeling rejuvenated and very, very encouraged.
So singathi uhlangene lo Nelson Mandela wele Melika.
Singatsho njalo, yes, singatsho njalo.
Impumelelo eyadabuka kulolu hlelo kungaba kuyinto ezosiza umphakathini elizweni lethu ikakhulukazi abasakhulayo na?
Kakhulu kungasisiza, kodwa angiboni ukuthi impumelelo yangkhona ingaba yinto yakusasa.
Kunjalo nje, uhlelo lo lukusize okungakanani?
Mina iqiniso kungisize kakhulu ekutheni kumvula amehlo. Kukhona okuningi esengikwenza khathesi engikuqalayo okuyimbangelo yalolu hlelo.
Belimamele uhlelo labasakhulayo lapho bengiphatha udaba mayelana lohlelo luka Barack Obama olungaphansi kwesihloko esithi Mandela Washington Fellowship. Abafisa ukukhuluma imibono yenu noma ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngale ndaba, sithinteni kukhasi lethu leFacebook elingaphansi kwegama VOA Ndebele, njalo lingakhohlwi ukuluthanda. Okhulumayo nguMike Hobe, bafethu lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. This is Gibbs Dube weStudio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Aweni bibaba silale maweni bibaba silale maweni.
Lingalitshona njani izulu kandaba lapho likhona khona ngapho ngemakhaya? Mina ngapha-ke ngiyaphila kakhulu. Ye, namhlanje sixoxa-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngokulaya abantu abajadayo. Nginenhlanhla kakhulu ukuthi ngilo mnumzana Nicholas Moyo, yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Moyo, siyakubingelela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu labalaleli, ngiyababingelela ngale ntambama.
Ye, singathi-ke nxa sikhuluma ngokulaya abajadayo, kuvele lokhu kusenziwa njengakudala yini kumbe kathesi kuphongwenziwa nje?
Umbuzo lo uphenduleka ngendlela ezimbili kumbe ezintathu. Okokuqala okuqakathekileyo ukuthi ukulaya kuvele kuyikho okubumba umtshado wabantu. Akula muntu ophuma kwabo eyilijaha kumbe eyintombi esiya emshadweni wabo engalaywanga. Abantu lokho belaywa nanamhlanje. Umahluko okhona sokuyizindlela abantu abalaya ngazo. Ngokulaya amasiko. Amasiko asengenelwe yikuphila okwehlukeneyo okubangelwe okokuqala yikuhlangana kwemihlobo ehlukeneyo, okwesibili okubangelwa nje yikutshintsha nje kwezikhathi, okwesithathu kubangelwa kumbe kungenelwa zinkolo. Ngaleyo ndlela bese sibona indlela zokulaya sisiba indlela ezehlukeneyo. So kusiya ngokuthi umuntu osemqoka kuye church kumbe usengenwe ibudolobho kakhulu kumbe ungenwe ukuthi mhlawumbe ebazalini lapha aphuma khona kumbe emulini lapha aphuma khona kuvele ngaphambilini sokuhlangene mhlawumbe imihlobo emibili kumbe sokuhlangene imihlobo emithathu, khona lokho kwasokusiba lakho le ngxenye ekululazeni indlela yokulaya. So kuba khona kusakhona sikhona.
Yes, ngathi ke ongani ukukhanya kakhulu kuvamile kulezi nsuku ungabe kuyikuphi ngamafutshane baba moya
ngesintu ivini sakithi ngizakhuluma ngesintu sibili esindebeleni abantu bangathatha kulezigaba ezimbili kulesigaba sokuqala sokuthi bengakathathi lina abakondoda lihlala lojaha limhlalise phansi lingabo baba labo mama labo babakazi limtshela ukuthi umuzi uyayenza wakhiwa njani nothi ukuthi uyabe ngakwazi but lenzela ukuthi kube lobufakazi lihlangene ngoba into nxa sezihlupha lizabuya futhi njengemuli ihlale phansi so into yokuqala kuyafana loyinkazana la ngakibo bazahlala phansi amitshele ukuthi umendo ugcinwa njani into okumele azikhangelele izinto bese kusiba lokwesikubili okwesibili kulapho sebevela hlanganiswa kumbe bahlanganiswa e-church kumbe bahlanganiswa ekhodi sokuphelela umthado bayabuya futhi njalo izihlobo zihlale khathesi sebelaywa sebebabili babe behlezi lapha namanje sebebalaya sebebabubili sebegcizelela sebezimuli ezihlangeneyo lonke kubona kusenzakala ngendlela ezehlukeneyo kusiya ngemhlobo yabantu abanye sebekwenza nje kwemzuzane engamashumi amathathu abanye ngamahola amabili abanye babe sebegidimela ukuya kuma-honeymoon ngoba mzane okungabafuna ukulala ngekhaya bese kungenelwa kodwa khona kuyenzakala into esingazibuza yona kuyikuthi kulokhe kusebenza njengayizolo yini ngoba ukuba khona kuyabe kukhona kodwa abanye sesikwenza ngoba sokuyisiko nje
hayi siyakuzwa kakhulu sibili zibalake ngamafitshane kakhulu baba moya
into eqakathekileyo ukuthi imtshado yakhiwa ngokulalela asebevela kuyo yona imtshado abantwana bethu nxa sibatshadisa kumele sazi ukuthi bangena endaweni abangakaze bayibona yikho kuqakathekile ukuthi akukhathalekile ukuthi sivela ngaphi sikhonza ngaphi asiboneni indlela zokuthi umuntu ukhuliswa ngabantu simlethe phakathi kwedale abantu bemlaye bebambeni yebo abafundisi bangakwenza kodwa ngekhaya singakwenza ngcono
awuboni ke emoyo mbonge kakhulu sibili ungadinwa kusasa
ngiyabonga libe losuku oluhle
hayi kunjalo baba yelo-ke kade ngumnumzana Nicholas Moyo incwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
siyabonga Gibbs ke sizwe eziphathelane lokholo silontungamela inkomo
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lilami untungameli inkomo lo mfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabonga kakhulu lami ngiyamikela labalaleli bethu namhla kusihlwa
uphethe ubumbhalo lamhlanje
ivikileli njalo ngiphethe umbhalo ohambelana lesikhathi lesi sesingena kiso kuyisikhathi esepasika isikhathi lapho uJesu afa khona efela izono zethu mbonani kuqakathekile ukuthi sikhangele izinto ezenza ukuba uJesu aze akwenze lokho bengikhangele kuIsaiah 53 lokho kungumbhalo okhuluma kakhulu ukhangele ukuhlukuluzwa kukaJesu lokuthi yindaba yenza lokho akwenzayo mbona ngani singakhangela sikuhluze kakuhle ukhipha imfundiso eqakathekileyo ngalesi sikhathi esikiso sona kungakhetheli lokuthi ngumkristu kumba usomkristu mbona ngani kuyaletha izinto eziningi umuntu angazifunda phakathi kwalokho nxa sikhangela Isaiah 53 vesi ka-1 iba lithi khona ngubani lo ongakholwa umbiko wethu ngubani isandla senkosi esisiveze kuye inceku kaNkulunkulu yakhula phambi kwakhe njengehlumela eliphuma ngaphakathi komhlabathi owomileyo wayengalasimo esihle esokukhangeleka ngaso wayengumuntu ojayele ukulahlwa lokungathandwa ngabantu wayeyindoda ezinkathazo njalo wajayela ubuhlungu lemkhuhlane kuye abantu babembalekela bengafunela kumbona ivesi ka-4 ithi yona ngempela ukuthwele inhlupheko zethu uthwele lemkhuhlane yethu ngemidwa yakhe siyasiliswa njalo uNkulunkulu wamtshaya
wamenza ukuba yena athwale imthwalo yethu yonke lakho konke ubona kwethu. Nxa sikhangele le chapter lombhalo ka-53, Isaiah 53, siyananzelela ukuthi kuyaphuma esegcekeni ukuthi yindaba uJesu wahamba esiphambanweni. Njalo kuyini okwenzakalayo ngalesi sikhathi esisikhangeleyo esesingena kiso. Siyananzelela ukuthi okokuqala uNkulunkulu kwadingakala ukuthi athole umuntu ongathwala izono lakho konke umuntu ayeselakho ukwenzela ukuthi umuntu athole ukukhululeka phakathi kwesono laphakathi kwesithuko umuntu ayesengene kiso ngenxa yokuthi uAdam loEva babehlamukele uNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi singakhangela lapho ukuthi uIsaya okokuqala uyamangala ukuthi uNkulunkulu yena uqobo lakhe nguye owakhethayo ukuthi akwenze lokho ngendodana yakhe uJesu. Ikho lapha nxa singena kuvesi ka-1 uyamangala sithi yena kambe ngubani umuntu ongakukholwa lokhu nxa umuntu ekuzwa. Kodwa siyananzelela ukuthi uJesu esuka lapho wabakazange angene eyinkosi yamakhosi, kazange angene ezalelwe ebukhosini, kodwa wabuya njengomuntu ongaphansi, umuntu ozwa ubuhlungu, umuntu onjengehlumela eliphuma phakathi komhlabathi owomileyo. Okokuthi kwakungala lutho umuntu ayengaluthakazelela nxa ebona uJesu. Wayekwenzelani lokho? Wakwenzela ukuthi athwale yonke imithwalo yabantu abakusimo esinjalo. Siyananzelela ukuthi kathesi bakhona abantu ababa yiziphepheli abaphakathi kobuhlungu lokuhlukuluza ngesimo ezihlukeneyo esingena kizo nxa silapha emhlabeni. Nxa singakunanzelela ukuthi uJesu wakuthwala konke lokho, sinanzelela ukuthi umthwalo lo uba lula ke nxa singabakwazi khonokho. Ngoba yena uthi lethani kimi lonke elile mthwalo yena esindayo ngilithwalele mina ngoba owami umthwalo ulula. Kutsho ukuthi laphana uthi asenze ukuba mina ngithathe wakho umthwalo wena ubusuthathe wami. Yonke imdubo thina esingena phakathi kwayo uJesu sowadlula phakathi kwayo.
Kuyiqibe ngomthandazo.
Namhlanje ntambama sifuna ukuthandaza, sithandazele ukuba sizithobe njengesizwe seZimbabwe. Baba, siyathandaza ngegama likaJesu ukuba samukele indaba le yesiphambano, samukele indaba yokuxolelwa, samukele indaba yokuba wena wathwala imikhuhlane yonke, wathwala isono sonke, wathwala ukuthuka kwethu, wathwala ukulahla kwethu, uwenzele ukuthi thina samukelwe uNkulunkulu. Wakho siyathandaza uba Nkulunkulu uthando lwakho olukhulu kakhulu esingeke saba le ndlela yokuthi sikwanise ukuthi siluzwisise sina njengabantu, lungene phakathi kwethu lusikhulule esonweni, lusize ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Amen. Siyabonga kakhulu. Bakubalaleli sibonge kakhulu ngalesi sikhathi. Inkosi ibabusise.
Ilolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, lilami uNtungameli Nkomo, lomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Amajaha azithi ibutho likaKristu besithi dwala lami olivalelisayo. Sithandekile Mhlanga, ngisithi asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.